ephathelane lokuthi sikhangile ukubana uhulumende usefikise insuku ezilikhulu i-100 days esembusweni. Funa ukuhlaziya ukuthi sibone ukuthi nkathi kume njani, ilizwe liyathuthuka na phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Esikukhangelayo kakhulu yisimo somnotho, ukuqonga kwentengo yezinto, ukuswelakala kwemali emabhanga, ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, ukusilela kwamafutha ezimota, okokuthi ngithe ngihamba namhlanje ngidibane lamanye amagalaji elendwendwe ezinde zezimota abantu bedinga amafutha ezimota ipetroli.
Likhangelele abantu abangaki njalo yiziphi iziphathamandla ezabe zikhokhela?
Sikhethe abantu abane esingabathi ngesikhiwa ngama-panelists. Kulosenator Douglas Monzora owebandla eliphikisayo ele-MDC. Sizoba lomele ugatsha lezokwethula kwemibiko uMajor Ames Tambuti. Sizoba lomele inhlanganiso ezizimeleyo ezama-CSOs enkosikazi Sakhile Sifelane Ngoma. Sizoba lengcweti yezemnotho uMnumzana Clinton Msonza, labo esingabathi ngama-moderators nguDr. Tsotso lami uKhathete Firanai weStudio 7.
Injongo ngeyani njalo lisuka lapho izaba khona yini eminye imihlangano efanayo?
Yokuthi siphe ithuba abantu abangela lapho abangatsho imibono yabo ngalokho okwenzakala elizweni, ngalokho okwenzakala emangweni lapho abahlezi khona. Mhlaka 7 lwezi sikale ngaseChipinge, mina ngingakafiki lapha eZimbabwe, njalo bayayikhwabitha limihlangano enje. Ngakuyukuthi imibono yabo ingaphuma emsakazweni weStudio 7 engxenye uhulumende angalalela izikhalazo zabo. Faka emtoko lokuthi inhlelo zentuthuko emangweni lo zihamba kanjani, lapho okwenziwa khona ilutshe elimnyama okuthiwa yi-black granite. Ngasemathebeleni notes khuluma kakhulu sigxile embusweni wezabelo i-devolution kanye lalabo abahlala sebezintandane ngombhuqazwe wegukurawundi. Kunje abanye babo kabalazo ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates, ngakho-ke kabasoze benelise nokuthatha izithuba. Yiyo ingxoxo eyabiselubhane leyo. Sizagcina ngeBulawayo mhlaka 30 Lwezi.